emathebeleni South ikakhulu esigabeni sebulili mangapha sibe le mhlanhla ukuthi sibe lama by-elections eminyakeni odlulileyo ama-councillors amathathu okuyikho lapho esiqalise khona ngabona njalo lolu hlelo engathi community based candidates ngiyakwazi ukuthi beluseekuqaliseni ngathi yi-pilot program that moment kodwa-ke thina silusebenzisile ebulilima lapho khona esihambe khona kuma-citizens kumbe izakhamizi zakulawa ma-wards zasinikeza umuntu kumbe ama-candidates ebezikhangelela ukuthi yiwo angasimela kuleyo ndawo eqinisweni ama-candidates aphume khona phana wonke kade kungama-candidates kade ngasoma-members e-TCC engakaze ngawubone njalo i-active ku-politics kodwa-ke izakhamizi ziyakusitela ukuthi hhayi uma lingafaka umoya laphana ku-ward 14 for example kumbe lifake umama umakhadi kuward 16 laphana hhayi onjalo sibona ngathiwa engasimela asisebenze nendlela enje ngakho-ke mina lolu hlelo ukuthi ama-candidates akhethwe izakhamizi kumbe ngama-citizens zakuleyo ndawo ngilubone lusebenza and ngicela ukutshela dadewethu ukuthi lukunikeza the best candidates akhona kuleyo ndawo
kodwa ngendlela elakuqhuba ngayo khona ngapho emathebeleland South abakho abasala bekhonona yini njalo nxa uqathanisa zingaphi ingxaki ngama-primary elections okwenza lokho kuthiwa abantu bezikhethele kube ngcono
thina kithi evulilima izakhamizi zakuzwisisa ukuthi ibandla le-TCC libandla elisha njalo lifisa ukuthi lenze izinto ngendlela eyehlukileyo njalo ngendlela efaka umuntu wonke ukuthi laye azwakale ilizwi lakhe ngakho-ke bachaliselwa ngeprocess ukuthi hhayi lapha sizayenza kanje ukuze siphume lo muntu elimkhangileyo lina njenge-community ukuthi lo nxa sinifaka ukuba ngukhansila ngempela uza kusisebenzela and ngeqiniso lapho abantu babesikhomba khona njengoba usazi ukuthi sayenelisa ukuthi siwine uward 16 ngomama umakhadi moyo sawina lo ward 1 ethangwa ngoba u-Ephraim Moyo loba nje sadliwa ku-ward 14 ubaba u-Ephraim Moyo njalo kodwa-ke ama-numbers angikhona ayemalutshwana sibile ukuthi hhayi siyakwazi ukuthi singalungisa laphana laphana siyanqoba ngakho-ke ngithi mina ngami uhlelo lolu ngibona ngathiwa is the best and abantu bayakuyamukela kathe sebekwazi ukuthi uhlelo lokuthi izakhamizi kumbe ama-citizens azikhethele i-candidate yawo lungcono kakhulu kulama-primary elections khangela kathesi i-ZANU-P F ibiyenza ama-primary elections and kuloku rigana phakathi abanye bebethole ukuthi amanye ama-cells asavoti ngenxa yokuthi omunye umuntu usebole ukuthi ubanangavota ngiyadliwa bavalela ngaphandle kukathi uhlelo lolu olwe-citizen based candidates umuntu akudingakali ukuthi abe ku-politics ukuze ukuthi abe yinkokheli kodwa-ke sihambe ebantwini sebabuza ukuthi libona ngathi lifuna ubani alimele esigabeni esinje so abantu bakuletha umuntu elikwazi ukuthi lowo muntu ufuna ngabantu bonke abakhona kuleso sigaba.